ngoba ungatyananzelela ukukhulunywa ngogovernor we-reserve bank kwesinye isikhathi ayisikho okwenzakala kumphakathi ngoba uyakhumbula umnyaka si-introducer othiwa i-multi-currency uminister engatsho ukuthi wayi-introducer sinamasa kumbe ubidi kodwa nge kuyakona abantu ku-ground vele bayesebele multi-currency bengadinganga ihulumende ihulumende i-just followed okwasekukhona ku-ground kakungeke uminister ethi wayi-introducer i-user wayi-introduce irandi yinto mina ngube ngu-business besizithenga nje esitridini lapha de nisebenzela khona indawo othiwa osiphatheleni sebelayo yonke imali even ihulumende ingaka introduce anything so lokhu akungeke sikubambe ukuthi bona bathi izalingana izalingana kubo kodwa bona bengelayo emabhenki bengelayo ezandleni kodwa usiphatheleni yibo abangasitshela ukuthi hayi iyabilingana hathi uminister umbugovernor
kodwa nxa sikhangele yona le ekhona kathesi ama bond coins lawo elokhu elingana le US dollar elokhu asungulwa umnyaka suzukwanile wedlula
nazelele i-bond coin le okhuluma ngayo abantu bayamukele eZimbabwe ngoba basebehlutshwe i-change lokuthi nxa into uthiwa i-26 cents ekuba nzima ukuthi i-26 leyo uyibhadale yikho kuzulu weZimbabwe waku-accepta lokho wakuvuma kodwa nxa usukhuluma ngemali ephezu kwalokho hhatshi akusoze kube njalo ngoba ungananzelela ukuthi ama-bond coin la gcina ngawe njegoda ngithi wabeka esikhwameni asoze akuncedelise kwamanye amazwe so le imali esikhuluma ngayo iyabe isiyimali yokuthi abantu abayahodisiweni abayahoda umumbu kwamanye amazwe njengezami kabasoze bavuma ama-bond coin oso usitsho ukuthi ngokwazi kwami lokho okungela muntu angeke ukuphikise bazathenga imali yonke ese-reserve bank kumbe bayibolekwe njengakhona okho abakwenziwayo kuthiwa kababolekwe baboleke amamiliyoni lamamiliyoni bavuke besithi sibaxolele sabaxolela abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi ngobani abathatha imali ye-reserve bank sabaxolela so namhlobo uzabe yehlula ukuthi leyo mali bayithatha futhi yona leyo ntuthwane 200 million
singathi nxa kuyiwo angasetshenziswa futhi kuthiwe kule $10 kodwa yi-bond coin kungasebenza yini
ama-coin amancane bengithi anceda nxa ukuthi umuntu ufuna i-change okungaba kuyiwo umholo wakho wama-bond coin nxa ususiyathenga izinto kwamanye amazwe ngoba uyakwazi ukuthi ezimbabwe akusela nto okuthiwa siyayenza la noma nje yodwa ngaphandle kwesinkwa into ezinjengesinkwa kumbe impuphu yegaya kodwa la umumbu ungasuki la akusela kambe esikwenzayo ezimbabwe okungathiwa sokufanele yonke into esiyitholayo siyithole kwamanye amazwe uzananzelela futhi ukuthi nxa siyithola kwamanye amazwe kunezitolo ezinkulu okay o-Chopis obani so imali iya ezandleni zabantu abalutshwane yibo abazavunyela ukuthi bathathe leyo kumbe bayithenge bona bayezithengela ukudla basebesithengisela thina ngama-bond coin and imali leyo ungasayitholi wena esikhwelile kubusiphatheleni ebhenki ungayinikwa ukuthi hhayi wena kawula business vele uyayithini aplayela ifomu behle bethi ukuthi hayi sifuna umuntu ongaba le-100,000 nguye ongavunyela ukuthi athathe ama-US awungelayo leyo mali kutho ukuthi wena sowufanele uyokubusiphatheleni kumbe uphile ngokudla khonokho abakuthengisela wena nge-price wena abayifunayo uzananzelela ukuthi ifuweli siqalisile ukukhwela sesesithaba ukuthi hayi ifuweli isiphansi sebeyikhwezile besuka lapho bazathi hayi sesikhweza lokudla kwakhona akula muntu ongabamisa